isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lijona njani mthokazi omuhle, siyalambulela kumsakazo weStudio 7, namhlanje ngesonto, mhlaka 3 kuNhlangula 2018, igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, iZimbabwe Electoral Commission isidinga amakampani angayithengela okutshiyeneyo ngokusebenzisa ukhetho oluzayo.
Bangaqabi beqeme kokunye bengakaqedwa ngoba kasibathembi ephepheni lelo i-ballot paper okungakacaci ukubana ngubani ozaliprinta lelo ballot paper kumbe ngubani ozalenza lelo ballot paper.
Ilizwe leZimbabwe likhangelelwe ukuthi lizakwenza umhlangano omkhulu wokukhanga osomabhizimusi bakwamanye amazwe.
Indaba leyi upresident ithumile abameli kade bayingata zikahulumende baphuma bayakhankasa abo-vice president bakhankasa abo-finance minister bazangaphumuli.
Kuzaphumelela na ukutshengisela emigwaqweni okufiswa ngumanyano we-MTC Alliance?
I-demonstration ezaba khona ngolwesibili ngiyahamba anyekile ngiyaba ngikhona. Ngithemba ukuthi izaba i-demonstration elokuthula phakathi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. IZimbabwe Electoral Commission isidinga amakampani angayithengela okutshiyeneyo ngokusebenzisa kukhetho oluzayo. Izeki idinga amatende, izambuzi ezifakwa lapha laphaya lokunye okumbalwa. Yethule umbiko lo kumaphephandaba isithi abafisa ukusebenza layo kumele bathumezele eHarare incwadi yezimumethe intengo lokunye okufanayo. Kodwa kayidingi inkampani engadinda amaphepha okuvota ama-ballot papers njengalokhu okufiswa ngamabandla atshiyeneyo. Ukuze sizwe okunengi ngodaba lolu sixoxe lomnumzana Mbuso Siso omele ibandla le-MTC ekhokhelwa ngumnumzana Westman Ncube.
Bangaqabi beqele phezu kokuba beqele kokunye bengakaqedwa kunye ngoba kasibathembi ephepheni lelo i-ballot paper okungakacaci ukubana ngubani ozaliprinta lelo ballot paper kumbe ngubani ozalenza lelo ballot paper. Basifuna ukuthi siqale sazi ukubana lelo papers lizakwenziwa ngubani njalo ngubani nalo balifake ku-public for itenda njengoba besenza amatende lakhonokho kune.
Ye, kodwa khonokho asomzamo ongcono nje kutshengisela ukuthi bangani bayazama. Kumbe njengoba uthi
sebefikile umzamo ungcono sibili umzamo fortitude wona lo wabenza ukubana basake zonke le nto iye kuthenda. Siphinde sithi njengoba sasikhala ngama-ballot paper into eyiyo esiqoqela ngoba bayenze ibe ifane layona leyo eyamatendelo kunye.
Kodwa nxa sikhangela phela umthetho we-electoral act ungazani uyakubeka ukuthi hayi phela bangadinga umuntu ongadinda amaphepha lawa. Ngabe sebebikela sebemdingile akumelanga kube njalo.
Ye, ungaba yi-electoral act kodwa-ke nxa kuyikuthi isizalwane seZimbabwe asivumelani lakho njalo ama-political parties awavumelani lakho iparlament ikhona isavuliwe ungahlala phansi kuvunyelwane.
Lo ngumnumzana Mbuso Siso omele ibandla le-MTC ekhokhelwa ngumnumzana Westman Ncube. Siphindeza xoxa njalo lo mnumzana Michael Ndiweni ingcweti ezimele yodwa kwezombusazwe.
Yazi ukuthi kwesinye isikhathi amathenda anikwa ukuthi ngazubani ukuze asupply kumbe abise lokho kumele kubiswe. Mina bese ngicela okungani ngale ngemva okuthi ngimfumbathe. So ngicabanga ukuthi inhlanganiso ezikhangele ezokhetha kumele zivula amehlo ngekathesi zikhangele ukuthi indawo yamathenda leyi izanikwa obani. Bayenze esithi ngesikhiwa i-watchdog role sibili bakhangele bakhulume. Nxa kuloku nje okungahambi kuhle bakuveze egcekeni kwenzela ukuthi izeki yenze umsebenzi oqondileyo.
Nxa sikhangeleke khonapha-ke kumathenda wona lawa akufakwanga phela lokhu okudiwa ngamabandla atshiyeneyo abathi phela kumele bebekwazi ukuthi kuyadindwa ngaphi ama-ballot papers. Akuhluphi khona
kulushupho Dube. Usizi ikuthi maybe amabandla ezombusazwe kawasadlalanga engathi umlando wayo kumbe ngithi irole yawo ngoba ngakhangela nxa ngobale kuhle umthetho okhetho nginganothi ngi-section 52 nxa ngingangaphangaphambanisanga nguye okhuluma ngodaba lololo lokudindwa kwama-ballot papers. Kawubambi uzekhe ukuthi akwenze lokho, ngithi nje akafuwaka umfuwo siyakumkhompeli ngesikhiwa ngazi ibale ngasebenza, but akakumenzi ukuthi abe nomlando ukuthi akwenze lokho, kungani kusale kulengile emoyeni. Ngokunjalo-ke uzekhe yena sesebenza okubhalwa emthethweni, ngabe amabandla ebegijimile asebenza kuhle ephalamenti, ngabe into ziyalandela okubhalwe emthethweni. Usizi ukuthi akusaphuma ngokuthi emthethweni, so kunjalo ngokuthi izeki kathesi kuze ngisayibambe ngathi izeki sitshele ukuthi mbanoza ozadinga la mabhaloti, mbanoza bhala la mabhaloti, ngoba umthetho kawunjani kawubabambe ngamandla. Ngibona ngani yili phutha ethi ngalisebenza kini, but ngicabangela ukuthi maybe izeki layo nxa ifuna ukuthi abantu bayithembe kuzamele ukuthi yenzizame ukuthi ikuveze lokho, kungabi lokusola kumbe ukungathembi ukuthi izeki izaphatha ikhetho ngenze eqondeni.
UMichael Ndiweni yingcweti kwezombusazwe ezimele yodwa, sixoxe laye ekoBulawayo. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu leziphathamandla zeZimbabwe Electoral Commission, udaba olufanayo kulabantu eZimbabwe abasekela ukutshengisela emigwaqweni okuza kwenziwa ngolwesibili ngamalunga omanyano we-MDC Alliance abakhonona ngokungaqhutshwa kahle kokhetho lwelizwe lonyaka. Kodwa-ke bakhona njalo abathi lokhu akusoze kuguqule lutho njengoba-ke ngabakwenza kudala. UGibson Sibanda ukhuluma lezi zakhamizi zeHarare ngodaba lolu.
Umanyano we-MDC Alliance ukhala ngokuthi iZimbabwe Electoral Commission ZEC lokhe ilabantu asebequba ukhetho kwesikhathi eside, abacatshangelwa ukuthi abanye babo bakubutho lesizwe lakuhlangothi lukahulumende lwamapholisa ensitha ole-Central Intelligence Officer kumbe CIO, njalo akukhanyi ukuthi kuzakwenziwani ukudinga amaphepha okuvota. Umanyano lo ufuna kube nengcwethi ezizahlola ugwalo lokuvota ole-voters roll lokuthi amabandla atshiyeneyo anikwe ithuba lokukhankasa emsakazweni yeZimbabwe Broadcasting Corporation ZBC nakumaphephandaba angaphansi kukahulumende. Bathi lokhu ngokunye okubenza ukuthi bangene emgwaqweni ngokwesibili betshengisela ukungathakazeli okwenziwa ngumhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa osethembise ukuthi kuzakwenziwa ukhetho olubaluliweyo lonyaka. UNkosikazi Sukonuhle Ndlovu isakamuzi seHarare uthi uzabe ekhona ekutshekiseni lokhu ukwenzela ukubamba ngamandla uhulumende ukuthi alungisise konke okusolwa ngumanyano we-MDC Alliance.
I-demonstration ikho ezaba khona ngolwesibili ngiyahamba angiyeli ngiyaba ngikhona, ngithemba ukuthi izaba i-demonstration elokuthula phakathi. Iqakathekile ukuthi sihambile i-demonstration kwenza ukuthi ilizwe lisizwe. Ababusayo bezwa ukuthi kholokhu esikufunayo, sifuna ama-elections a-free and fair, sifuna ama-electoral reforms.
UNkosazana Melody Siziba osekela ibandla le-MDCT ekhokelelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uthi sokuyisikhathi sokutshengisela uhulumende ukuthi ukhetho lonyaka akufuzanga lugqilibezelwe, uthe uzabe ekhona emgwaqweni ngolwesibili.
Ngokubona kwami i-demonstration iqakathekile kakhulu ngoba uhulumende kasozathi abantu bekhuluma ayenzeni asengathi akalandleni. Ayisikuthi uhulumende uyisacuthi, ngizahamba nami ngoba ngiyafuna ama-election reforms wona lawo.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mlungisi Ncube othi kumele uhulumende aveze mgceke ugwalo lokuvota okukhanya engani ulusebenzisa ekuguquleni impumela yokhetho.
Kuqakathekile ukuthi bezwisise ukuthi bonke laba abantu abaku-voters room ngabantu bo abakhona abaphilayo yini.
Kodwa kulabantu abakusolayo lokhu abanjengomnumzana Raymond Mabhidi bathi umanyano ne-MDC Alliance uchitha isikhathi ngokuthi abantu kumele batshengisele emgwaqweni bekhonona ngendlela ukhetho olwenziwa ngayo.
Mina ngibona ngani sebaphuza, lokhu kwakufuzele kwenze kudala kodwa lilungelo labo, ngazifunga ukwenza abakwenza. Kodwa labo bengakhohlwa ukuthi ngesikhathi se-GNU yibo abahlala behluleka ukusebenza, behluleka ukulungisa le mthetho sebeku-GNU. Sebefuna ukuhlupha khathesi after 2013 sebefuna ku-GNU.
UXolisani Mabhena akavumelani laye.
Khona kuqakathekile ukuthi i-MDC iphumise imibono yayo kanye lokungathokozi kumbe lokungathakazeleli indlela iZANU-PF ebamba lolu khetho. Ngoba singanazelela ngo-2013 i-MDC yasalikhala lapha isidliwe ama-elections kukhetho.
Umnumzana Siso Lapius Dube uthi umanya no MDC Alliance kwakumele wenze lokho kudala hathi sokusele isikhathi esifitshane sokuthi kwenziwe ukhetho lelizwe
isinqumo sebandla le MDC ukuba lincintise uqhubekela phambili kokhetho lukamongameli imithetho ekhayelane lalelo khetho ingaqondiswa ngibona ngani into ebaluleke kakhulu ezenza uhulumende laye alandisele leyo mithetho
Ingxethi yezombusazwe umnumzana Richard Mahomba uthi ibandla lisusayo kumele amukele izikhalazo zamabandla aphikisayo
umkhankaso lo ofuna ukwenziwa yi-MDC ukhomba ukuthi balamalungelo kodwa ngamalungelo okuthi asengayekela ukunanzelelwa languZulu ukuthi uZulu sengakubona kungafanelanga ukuthi ephatheke kulowo mkhankaso abathi wona ngama-election reforms
akwaziwa ukuthi kuzabe kulabantu abaningi kanganani emgwaqweni eHarare lapho abazavisa ukungakhathazeki kwabo ngezokhetho oluzayo ngimele isithu 7 seHarare nguGibson Bebe
Ilizwe leZimbabwe likhangelelwe ukuthi liza kwenza umhlangano omkhulu kusasa wokukhanga amazwe labosomabhizimusi ukuthi basebenze kweleZimbabwe. Abakhangelelwe ukuthi babe semhlanganweni lo obizwa ngokuthi yi-investors indaba bakhoqela isiphathamandla esibona ngezokuthengiselana lamanye amazwe eBrithani unkosikazi Emma Ward-Smith osomabhizimusi beMelika abambalwa labanye abatshiyeneyo. Incwadi kwezenodo umnumzana Rejoice Ngwenya uthi umhlangano lo uqakathekile kakhulu ikakhulu kuhulumende ozabusa ilizwe leZimbabwe kulandela ukhetho oluzayo
njengesitshoni umnumzana mnangagwa uthi uvele uthi iZimbabwe silungisele kumbe sivuleke ukwenza ibhizinisi kuqakathekile ukuthi abafuna ukufaka izimali zabo beze bebuye bezibonele bodwa bakhulume lamanye amalunga ebhizinisi aqakathekile ukwenzela ukuthi babone ukuthi umuma wakhona sumi kanjani
kodwa ke bakulungisa ngesisa kumbe lokhu yikuzama ukukhankasela ukhetho
ye phela nxa kuyisikhathi sokhetho uhulumende obusayo layo uyakame nje azibonakalisa ukuthi uhamba kanjani kodwa ngiba sawazi ukuthi inkinga yokuthi ama-sobusiness ama-business mina avela ngaphandle kwelizwe umumo wemali yangaphandle kawumanga kuhle le mithetho yakhona enye kayikalungisa kuhle kuqakathekile ukuthi loba nje ozabuya esebusa nje nxa yanqoba umumo wakhona ulungisiwe imbona ngathi kuyinto enhle ukuthi bazibonele bodwa
kodwa bazabonani nxa bebuya khonapho eZimbabwe kumbe bayaqilwa nje kuphela
hayi abaqilwa ngoba yazi ukuthi nxa abantu laba bengena lapha akutsho ukuthi bazanga babale lutho bayevele betatshini indaba yakhona bakhulume labo ZNP labo CZI labo Chamber of Mines the civil society baqala bayenze i-homework bengakezi ngapho kwenzela ukuthi nxa bekhuluma lamalunga kahulumende babe bekwazi ukuthi liqiniso bebona ukuthi imali kungani imali ihluphi ukungena kungani ihluphi ukuphuma imithetho yakhona yemithelo injani bayazi ye kodwa nje kuqakathekile ukuthi bazibonele bodwa bezokhuluma lamanye amalunga angikhole ukuthi uhulumende obuyisayo kathesi engaphumeleli ukuthi abagqile
lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya incwadi kwezenodo obekhuluma le-studio 7 eseHarare sixoxe njalo lo mnumzana Believe Gawule webandla le-ZANU PF
ikugcwalisa kwamongameli ukukhuluma kwakhe ma esithi yena iZimbabwe is open for business ngokunjalo iZimbabwe iyamukela abantu abazotshihozo kwenza ibhizinisi labo ivulile amasango iZimbabwe ngamafitshane lokutsho ludaba lolo lukhona indaba le khona lapha eyamalanga amathathu le i-investment indaba le yazabe ikhona eHarare ngokunjalo kugcwaliseka kakhulu ukuthi kathi esinanxa sesiya phambili kuyini esikutshoyo ukuthi sizakwenza yiko khonoko okugcwaliswa umongameli ukuthi hathi iZimbabwe ivulile amasango abantu ababuye eZimbabwe bayamukelwa abantu ngokunjalo abantu bazozibonela lapho abangangena khona benze amathuba okuthi bathuthukise ilizwe lesiya phambili
ye kulabanye abathi hayi phela lokho kwenziwa lilizwe leZimbabwe ukukhankasela ukhetho oluzayo ungathi nangakhonokho
hayi akuqalanga namhla kithi ngabantu abasemuva lapo abantu abalahlekileyo abantu mana ngithi kids ngabantu abaleleyo abase kuthongweni ngoba ngithi kumbe ngabantu abahoqa kumbe ngithi abantu abaphuphayo uzwala kithi indaba leyi upresident ikuthumile abameli lapho eyindata zikahulumende baphuma bayakhankasa nabo-vice president bakhankasa o-finance minister kakaphumuli ekhankasa labo-foreign affairs minister bevula amasango ukuthi iZimbabwe ivulile amasango ukuthi akusetshenzi lokho kuyikugcwalisa kwemisebenzi yonke kade senza insuku zonke lezi ezidlulileyo kodwa ukuthi akwenzela ukhetho hhayi akusiqiniso ngoba akuqalanga namhla lokhu ukhetho lubizwe kathesi kodwa udaba lokuvula amasango Zimbabwe is open for business isisilogani sethu kathesi esisishumayelayo sikhokelwa ngumongameli upresident ebazana mnankazwa
lo ngumnumzana Philip Gawule ilunga lebandla lezanu PF obekhuluma le studio 7 ekobulawayo
yebo mtswaka komuhle belikwazi na ukuthi umsakazo we studio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku shortwave lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today aqoqeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ngiyaphinda njalo 0012024650318 ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele
izizalwana zezimbabwe ezihlala ebhilitani zibuye ngobuningi bazo izolo emcimbini wokuvuselelela amasiko lobuntu besindebeleni wenzelwe e-Hastings kwelebhilitani umsakazi we-Studio 7 usikhethulela lolu daba
umcimbi lo uqoqwe ngabebambanani association abayinhlanganiso esebenza gadalala ukuvuselela amasiko lolimi lwesindebele bethi sokuphalala bakhuthaze uzulu ukuthi ukuhlala ngaphandle kwelizwe akutho ukuthi bakhohlwe lapho abavela khona usikhwicamfundo uRaf Mguni ngumqondisi walenhlanganiso
lamhla besile Matabeleland Culture Day esikubonayo yikuthi iculture yakithi uma ingaswelakala ingafa there is an attack on our culture. Chilo ukuthi ubuntu bakithi bungabikho. Isicelo esivela kithi esiqaliselele langa ele culture day. Yikuthi abanye bakubone labo ngelihlo linye.
Omunye obephatheke kulumcimbi ngumhlabeleli wembube odumileyo uLucky Moyo weZambezi Arts.
Abantwana libakhangele futhi libakhulise ngendlela elokuzeni enhle ngoba sithola ukuthi kwesinye isikhathi abantwana basuka lapha kuthiwa baphambaniseke bethathe imikhuba bengabe kwazi ukuthi khona ngathi imikhuba abafuze beyithathe ngeyesintwini evela ngaphi eMatabeleland kumbe ngeyalapha neyalapha bengayiqondisisi kodwa ungabatshela ukuthi hhayi amasiko abo asekhonapha kodwa imvelo phi yabo le mvelo yabo ingaphi isesintwini
bekubukiswa lokunye okutshiyeneyo okutholakala esintwini njalo kuyimvelo yamandebele
mphathi mgweni vela bobulawayo ngihlala eBrighton so kade ngiwe mphathi mgweni arts because ngidlala ama-workshops e-batik painting and drawing so lamuhla kade siyenza indebele doll making labantwana so bafundisa ukwenza odoli ukuthi begqoke ngendlela esasigqoka ngayo kudala
kwenziwe lo mdlalo okhalise abantu abaningi omayelana lombhuqazwe wekukura hundi rain that washes umdlalo lo walotshwa ngomunye owasinda ekufeni umnumzana Christopher Maphosa
imayelana lesakubonayo i-personal experience yami ibe yi-production ente abayithandileyo abantu babona isimo esasikhona ngaseleso sikhathi bayibukile abantu bathinteka kakhulu ngoba ikhombisa izenzakalo esazibonayo ngesikhathi sobunzima esabokhukhura undlu
iningi labantu lithi lisuthiseke kakhulu ngalomcimbi njalo sebekhalele umnyaka ozayo bakholise ukudla kwesintu bafunde okuningi ngamasiko abo. Ingoma zomdabuko njalo bathi labo bazaphatheka kakhulu ekufundiseni abantu babo ngosiko lolimi lesiNdebele yibo phela ubuntu. Ngimele iStudio 7 igama lami ngiEzra Jesus
Bhaka. iStudio 7 lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eWashington DC. Okwamanje sesilitshiya ezandleni Mike Hove.
Kudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike Hove. Lamhla kuhlelo ngixoxa lomnumzana Nhlanhla Moyo ongisakhulayo okhangela ukungena kukhetho kulumnyaka encintisa ukuba lilunga ledale lephalamende. Sixoxa ngosuku lokhetho. Ngiyakwamukela kuhlelo Nhlanhla, unjani?
Anyaphila ntunaba, unjani?
Hayi, thina siphilile. Right, Nhlanhla, sekulesikhathi eside singakakhulumi, last time sakhuluma ubukankasa kodwa besingelalo ulwazi ukuthi ukhetho beluza kwenzakala nini. Manje sesilolwalo lwazi. Mhla ka 30 kaNtulikazi, July, it's election day. Singakaqali lokuxoxwa lomkakaso wakho, awungitshele Nhlanhla, njengomunye oncintisayo kukhetho lolu, yini umbono wakho ngalolu suku? Ubona ngani uyasuthiseka na ngesikhathi esiphiwe ngumongameli ukuthi wonke umuntu oncintisayo akankase?
It's a very interesting and a very welcome deed. Ozinxa sikukhangise sikukhangela kuhle kuhle. Constitutionally it's the line. But then again, same time, mina njengomuntu ocontestayo ngikhangelele ukuthi sokusenza usebenze lula, ngoba the worry has always been to what end are we campaigning for, because bekungakacali kahle kahle ukuthi vele ama-elections angikhona azaba khona, kumbe ama-elections angazaba khona. But at least now we know what we are working towards, and it's a very welcome move.
Si lokhu sikudaba lunye lokukhankasa, abanye sebeqalile ama-door-to-door campaigns abo, bekhulumisana ngezakhamizi zabo. Abanye njalo sebeqalile ukuprinta ama-t-shirts lokunye okufanayo. Wena ukhangela ukuthi uza kwenzani ukuze uthuthukise umkankaso wakho?
Lamse ngiqalisile ukulokhu ukuprinta i-material, ama-t-shirts, ama-flyers, ukuthi angene ezindlini, angene ebantwini. Like I said, ukuthi before we actually knew ukuthi i-date izaba nini, it made lokuzenini logistics a bit difficult. But now that we know, we've already started and we know ukuthi we are engaging people for how long, and we already have a set timeline of how we are engaging. Because that's just qualifying ama door-to-door engagement. But for us, it's just at this point, I'm distributing flyers, and then kulamanye ama communities lapho esizangena khona directly ezindaweni ezinjengaboCabasa siyabonana labantu.
Ngike ngabala ingxoxo ewenze lapho uthe ukhangela ukusungula ama tech hubs esigabeni sakho. Izakhamizi zesigaba seBulawayo Central zithini ngalokho?
Abazihlupha ngako kakhulu, but ukuzwisisa ukuthi sizakwenza njani khonokhu. Bakhangele umumo welizwe ngendaba zezimali, njalo bakhangele ukuthi sizabahlabusa njani abantu abathi ukuthi babuye kuma-check-ups ona lawa, njengoba ilokuzenini ama-youth center akhona kwamanye amalokuzenini ama-constituencies, kodwa abantu abatha balokhu bengani babaleke. Sifuna uku-create-a a tech-up e-21st century ezahlabusa abantu abatha ukuthi babuye kuma-safe spaces lawa.
Siyabonga kakhulu-ke Mike Hove khonapho-ke kuhlelo lwabatsha. Sesingena-ke kwezokholo silontukameli Gomo.
Sokuyisikhathi sokuvuselela umoya. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Angliston Spanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Siyabonga ukwamukelwa Nkomo. Siyabingelela abalaleli.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje sizathola umbhalo wethu kuncwadi kaJeremaya isahluko ngo-29 undima u-11. Lithi iBhayibheli baleka kanje, ngoba ngiyayazi imicabango engilayo ngalwe, imicabango yokukuphumelelisa lokunika ikusasa elilethemba. Balaleli sithola uNkulunkulu ekhuluma kusizwe sikaJuda ngomprofeti uJeremiah. Uthi uNkulunkulu okweminyaka engamachumi ayisikhombisa ngizalikhalala lesizweni esikude. Uthi uNkulunkulu ngenxa yokuthi uJuda wayesonile, abantu baphuma endleleni kaendleleni kaNkulunkulu bakhonza uBhali, abantu balahleka. Abesebuya umprofeti uJeremiah akhulume ngokuthi uyeza uNebukadneza uzeza azothatha athumbe abantwana bakaIsrayeli, athumbe abantwana bakaJuda, ahambe labo baye kuba sekugqilazelweni. Abesethi yena uNkulunkulu, kodwa ngemva kweminyaka engamachumi ayisikhombisa ngizalithatha, ngizaliphendukisa liphenduke lizohlala kuleli lizwe elingelenu, lingaliphindi lihlukuluzwe futhi, ngoba ngiyayazi imicabango engilayo ngani, imicabango yokuliphumelelisa lokulinika ikusasa elilethemba. Kundaba esitholayo sithola kungasondaba enhle, uNkulunkulu ekhuluma ngokuhlukuluzwa kwabantwana bakaIsrayeli ekuthunjweni. uNkulunkulu ukhuluma ngoprofeti uJeremiah ngokuthi abantwana bakaIsrayeli baza kuyahlukuluzwa esizweni esikude nguNebukadneza. Wabesethi uNkulunkulu, kodwa ngemva kweminyaka eyi-70 ngizaliphendukisa lize lizohlala ezweni lenu. Ivesi esiyibalayo uthi yena, ngoba ngiyayazi imicabango engilayo ngani, imicabango yokuliphumelelisa lokulinikeza ikusasa elilethemba. Bathandekayo, singabe sidlule ebuhlungwini, singabe sisekuthunjweni njengesizwe sakoJuda, singabe sidlula ezinsizini, singabe sidlula ezinhlungwini ezishiyeshiyeneyo, kungabe izimali zingahlangani, kungabe umshado ungasahlangani, kungabe impilo ingasahlangani, kungabe sokumnyama empilweni, kodwa uNkulunkulu esimkhonzayo uthi yena kithi, ngiyayazi imicabango engilayo ngani, eyokuliphumelelisa leyokulinika ikusasa elilethemba. Ungabe uphakathi kokuhlukuluzeka, ungabe uphakathi kokuhlelwa, ungabe uphakathi kokudangala, ungabe uphakathi kokwehluleka, usucabanga ukuthi impilo sicina lapha, ungabe ungadinga umsebenzi ungasawutholi, umendo ungabe usidilika, abantwana bengabe bekuflathele, ungabe uphakathi kwenkinga eziningi ezehlulekeyo, kodwa zwana amazwi kaJehova uthi yena uNkulunkulu, ngiyayazi imicabango engilayo ngawe, imicabango yokukuphumelelisa hatshi eyokukulimaza, imicabango yokunikeza ikusasa elilethemba. Bathandekayo, isiliva legolide kuncibilikiswa emlilweni, kuhlanjululwe emlilweni. Ungabe udlule ebuhlungwini, ubuhlungu odlula kibo kabulandanga ukudiliza, kabulandanga ukubulala, kodwa bulande ukuthi bokuqinise. Ubuhlungu odlula kibo bulande ukuthi bukwenze ube ngcono. Ubuhlungu odlula kibo bulande ukuthi bubugcwelise, bukuhlambulule. Inhlupheko esidlula kizo kazi ngeke zalinganiswa lenkazimulo uNkulunkulu asibekele yona. Kumele sikhuthazeke bathandekayo, sazi ukuthi uNkulunkulu uyasithanda, akasidela akasilahli. Uthi yena, ngeke lishiye ngizoba lani. Kasikhuthazeke ke, siduduzeke, sisazi ukuthi uNkulunkulu ulemicabango engcono ngempilo zethu.
Akuyigqibe mfundisi.
Asithandaze Baba wethu namandla wonke, siyakhuleka ukuthi imicabango lenhloso yakho layo ngempilo zethu iphumelele, intando yakho lenhloso yakho kufezeke empilweni zethu. Uqinise abantu bakho abadlula enkingeni ezihlukeneyo, abadlula ebuhlungwini obehlukeneyo, ubagcine ubalondoloze, bakhuthazeke bakwazi ukuthi kukho konke wena uyayazi imicabango olayo ngathi. Ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha buse bonke abalaleleli uhlelo, ngegama lenkosi uJesu Kristu wase Nazareth siyakhuleka. Amen.
Amen mfundisi, siyabonga. Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silo mfundisi Angliston Isibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Jaril Talon, Ntungamile Nkomo. Singakehlukanisi kwandaba, nansi indaba ebesikhokhela lamhlanje. IZimbabwe Electoral Commission isidinga amakampani angayithengela okutshiyeneyo ngokusebenzisa kukhetho oluzayo. Ilizwe leZimbabwe likhangelelwe ukuthi kusasa liza kwenza umhlangano omkhulu wokukhanga osomabhizinisi bakwamanye amazwe. Sigqiba lapha ke uhlelo lwethu oluvalisayo kuKip Stube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.